angikuvumi ukuthi kuhambe kuhle njalo sengikuvume njalo kuyayangisa ukuthi abantu benze uhlelo lube lubi ngendlela olwenziwe ngayo lube lubi uhlelo lolikakhulu esigabeni samithetholosho amawadi amanganyezele kazange avote atshone emile ilanga lonke you can imagine sambekile ukuthi umuntu ozimisele ukuvota aqame kusukela ekuseni ngo-6 izokuthama 11 ebusuku elokhu elindele umuntu engadlanga ehambe umungu wama-20 kilometers 15 kilometers izothi ekhasi ivoti yakhe engavothi ubonakale kube kwathi izolo kwakhona futhi umuntu ubehambile wakuma ilanga leli kwathiwa ivoti sikusasa wazimisela njalo watshiya imisebenzi yakhe eqakathekileyo wakwenza khonokho amawadi amakhulu anjengabo-wadi 8 nalamawadi anjengawethu nalanda azange athola ivoti alabantu abaningi kakhulu amaseza amaningi kakhulu kwedlule amanye ezigabeni ezikhona kodwa ngokunjalo uzananzela ukuthi abantu abavotayo bayi-180 something kuphela out of 2000 and something abantu abakhona kumaseaasibathatha abayehlile kuvota ngelanga lokuvota baze bachitheka ngokunjalo ayisilo khetho oluhambe kuhle lomo luhambe kubi kakhulu izinto lezi ngazingasalungiswanga ungasilimaza ezephathi phambili labe siyakho wakuwabona ngathi i-elation ukuthi abantu bayafika bedinga abantu abavotisayo ama-polling officers akhona adinge alindelwe ilanga loku into siyaziwa ukuthi i-election abantu abavotisayo yiwalindelwa abalindela abantu bafika a-day before balungisa izinto zabo abanxa befika kela bezithathela ivoti yabo behamba ikakhulu nxa kuku-wat center indawo ezithathane ngingazi kwezinye indawo but endaweni yethu kube kubi kakhulu and abantu bakithi baphatheke kubi ngento yakho sifuna ukuthi kulungisise kuhle ngendlela eqondile njengomhlangano njengoba kule commission ekhangele khonokho ukuthi ilungisise amaphutha ayo amakhulu kangaka ayangisayo alingcolileyo njengendlela ekwenzakale ngayo.
Mnumzana Zwindi, njengezakhamizi njengezisebenzi lithini ngokwenzakalayo kuma-primaries?
Ye, esingakutsho yikuthi sihlala sisithi ukuthi kwesinye isikhathi abantu abamabandla ezombusazo balendlela zabo ezokuganga phakathi xa besenza izinto and into engathi iyangithabisa nxa sihlala sikhuluma sikhanye ngathi asizwakali kuthiwa hhayi labantu elibazondayo kumbe labantu elibasezayo kumbe liyakhetha kodwa into engithabisa kakhulu kathesi ukuthi lo mfo ukuthi ugawulo uyavuma ukuthi nako phela ama-primary aseyenziwa ezanu aseyethu ugawulo olokukhonana umsango uyakhona ondawo ezinye bayakhona sebala emanye ezidodeni lapa abantu bayakhonona so kusegcekeni ukuthi nxa vele sihlala sitshe njengezisebenzi sihlala sibe ngezakhamizi ukuthi hathi bo silokhu sathola nje ukuzivuse nxa usuya kuma-elections lezi ezinye ezingahambi kuhle and sihlala sisola ibandla elibusa lezanhlefu lapho umfowethu ugawula khona so kathesi kube kuhle kudla-ke kubaqonde bake beze ubuhluku bakhona ukuthi ngahlala sikhuluma izinto kule zinto ezifuna ukuthi zibanje ukuthi zilungise nxa kulo khetho sisona so khonoko kuyathengisa ukuthi yikho sokwenzakele senzile khonapho asipheleli khonapho sesingena njelo kwamanye amabandla sokwazi abakhulumi ngezanu p f uzananzela ukuthi abantu abanengamabandla bonabo ikakhulu abantu abalezikhundla ngabashisa ukuthi la bantu ababathandayo kube babawinayo nxa umuntu ophansi lapho ngiyovota esebatendi athi wakuhamba ngakuhlela kasuba leyo lokukhona nokuthi ibinalo amabandla aphikisayo ungakhumbula kuhle ukhetho lwedlule ama-primary lapha kobulawayo kwalo msini indawo eziningi abaye bekhonona ukuthi hayi izazihamba zizohamba kodwa ngenxa yokuthi abantu abantu abaphezulu babefisa kube labangani babo lezihlobo zabo ezingenayo bekuthaya indiva lokho kodwa njalo okunye okukhona ikuthi futhi abantu xa sigana ama-primary kakhula ezanu p f uzananzela ukubona abantu abadala kade babakhona ezikhundleni khanye ngathi basusiwe abanye engxenye abantu sebediniwe abantu sebefisa engxenye yokuthi kube kungene esikhathi singabantu abatsha engxenye kube lama-new ideas kube le-new blood phose engxenye abantu yinkulumo ukuthi hhayi labantu abadala kelima eceleni sesizama abanye abatsha engxenye bengavuselela umnotho waleli lizwe.
Sesibuyela njalo kuwe Mnumzana Gawule, ungathi isisusa ikuyini ukuthi kube lalokhu ukukhonona?
Mina ngithi ngabantu abafuna ukungcobisa ibandla abakhona phakathi ebandleni njalo abafuna ukwehlulekisa umongameli upresident Emmerson Mnangagwa emsebenzini yakhe aseyenza ngabantu abazikhangelele bona kuphela abangakhangelelanga ukuthi balungise umhlangano ngabantu babana ukuthi abayaziimphoza nxa bezisa izento elizokuthi ezikhundleni la ngabantu abangavotelekiwe abadinga ukuthi bona nxa bengavoteleki babe nendlela yokuthi bangavotelwa njani ngabantu khonoko umonakalo nalo iphathile liyilungise singakayiphambili ngoba kungathi ulimandla kakhulu umumona lowo njengalowo ngoba abantu nxa bekhonona kumele belalele ukuthi bakhuluma besithini hayi khona umuntu abantu abantu baqala senti balalela singamona la sifika ngale ngaphansi sengithola ukuthi i-leadership ngaba phezulu bayikwazi kodwa kusenzakala phansi esigabeni khona naso ukuthi abantu batshole belindile ilanga lonke ngubani ongakuvuma khonokho ukuthi abantu betshole bengadlanga ilanga lonke kholomdeke mhlawumbe sekuvotwa abantu abasekho sonke akuvotwe ngenxa yokuthi acapitalize ngamafutha anjenganala ukuthi oyabe engavoteleki ebese senza into yakho ngendlela enjalo kubi kakhulu okuyintoloko ebekuthina ukuthi kuqondiswe ngendlela zonke ezifunakala ukuthi ngesiqiniso uzakulungisiwa ngoba namhlanje ngikhuluma ngokula bantu asinesona sisephathi yetitokazi nale beswela indlela okuphuthwe ngayo ukhetho lolo nobongabeli uhlolile kusetshenziswa kwamapholisa ukuthi amapholisa azasetshenziswa njani emhlebeni ezinjengalezo ngoba sekuyakhona namntu esisebenzisa thina amapholisa kungephathi abantu esiyasenza amapholisa angabe izinto lokuze ngiyephathi asikuhluli khonokho siyasimulisa njengebantu
nomzana sibindi ubona kuthenzakalani kukhetho ngiliphi ibandla elingani liqoqekile elingani lingenza ngcono
kade sisinanzelela ukhetho lelesikilo ungananzela iZANU PF ngendlela thina esibona ngayo njengezakhamizi njengezisebenzi sibona ngathi hhayi ibandla leZANU PF lidabuke phakathi khonokho sokutshengisile ukuthi okwenzakeleyo kuma-primary kulokukhonana okuningi and bengaze bekulungise ngiyaqinini ngiyakuvuma ukuthi bangaze batshintshe bakhuphe labo ukuthi basebewenile bazozama ukufaka abanye singalidabula futhi ngamandla sesiqhubeka njalo siya kula amabandla aphilisayo wananzelela ngabe ebandleni le-MDC khathe siyabona uChamsa Donse Siyale yabona uMakhube Donse Siyale kuyatshengisa njalo futhi ukuthi lalo ibandla leli eliphikisayo elikhule le-MDC siyananzela ukuthi hhayi layo lidabukile so ngokunjalo besingakutsho yikuthi abantu abavotayo khathesi akula muntu ongatshela omunye umuntu ukuthi ukhetho luzohamba kanjani ngoba sesinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe njengoba nishilo ngabantu abafisa ukuthi abantu benze okusentandweni yabo hasho kuntandweni kaZulu so ngokunjalo sofanele abantu bahlakaniphe ekuvoteni kwabo ngoba into enkulu sesiqhathe ngezakhamizi lokuthiwa yi-local governance ngabe ungaqondakali lokho ukuthi phezulu ngale kwenzakalani abantu kufanele bakhayele ukuthi kathi singabe khetha ngezigaba abahlala khona ukuthi nxa ufake ukhansila faka ukhansila loqotho ongumuntu wakhonapho ozwisisa ngesikhathi yakhonapho umuntu ozwisisa ngokuthi abantu abafisane xa ufake umember of parliament ufake umuntu wakhonapho ozwisisa ngokuthi abantu abafisane ukuthi baphila njani ngesiqotho ngali-confusion ephezulu singenza njalo siqinise thina iy'ngadla zaphansi lapha ngezabelenze besihlala khona ngibona ungathi kungaphotha kwi-special development ngoba ngale phezulu ngale hhayi owakathi esibili ukukhanya hhayi impethu ingenile singaqhubeka ngawo kungasihambani samakhanda
lelakho elokugcina mnumzana gawule
kuyalungisiswa lokho sithandekile ngileqiniso umongameli kukhona ukukangele kuyalungisiswa lokho ukuze inhlelo zihambe umsebenzi khulu olandelayo ngasoze kuthi kuvuse ngezinto zabantu abalutshwana ababili abaphatheni ngiyakhuluma ngabo sesinqobile.